sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku20 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe ukuyangena esigodlweni seState House.
Isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamphakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uhlupho esilalo ukuthi silake amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakathi sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho ungadingadingakali khona.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa ngesilinganiso esiphezulu Zulu osekuthiye abanye besithi sokusiyafika kusibanga somnyaka ka-2008 lapho kwakuthengwa ukudla ngamaqubaquba emali.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo yenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele inzima ngoba ebevele abantu bengela msebenzi bengenelisi ngitsho lokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubikwa ezahlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kusasa lapho akhangelelwe ukuziqoqa ukuthi zibuyele ekhaya ziyengena esigodlweni seState House koBulawayo lapho azahle agcotshwe ukuba inkosi yesizwe samaNdebele. Kumagwaliba anxusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni okhangelelwe ukwenziwa eBerry ya park kusasa ngehola lechumi 10 AM. Abaqoqa lumbuthano bawuphe igama lokuthi imbizo The Great Crusade. Umbiko lo uthi uKhumalo uzasuka kwele South Africa ekhokhela izizalwane zeZimbabwe ezizafika ziqhuba imbizo eState House andubana agcotshwe ukuba inkosi. Sixoxe lomunye wabakhulumela ubukhosi bukaKhumalo umnumzana Justice Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Angibonge ithuba elinginikeze lona ukuthi ngichasise nje ngokuba isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini. Makukhulunywa ngezanophobia khulunywa ngabantwana ababuya kwelaseZimbabwe basebehlukumezeke kakhulu la ngendlela abahlala ngayo la eSouth Africa. So isilo sizobe sikhuluma labantwana baso kuwo lomgqibelo owaphambi kwakusasa mhlaka 21 May 2022 eBerea Park naseBerea kusuka ngo-10 ekuseni kuza ngokuthi umsebenzi wakhona uphele nini kodwa umsebenzi uqala ngo-10 ekuseni.
Ukhangelelwe ukukhuluma ngani emhlanganweni lowo?
Kulomhlangano isilo kukhangelo lokuthi sizokhuluma ngokuthi abantwana baso ababuyele ekhaya lapha abadabuka khona la bazalwa khona ngoba kuleli lizwe yebo bahleli kodwa abaningi abasahlalanga kahle ene sebegcwele kakhulu ngobuningi abantwana baseZimbabwe abakuleli lizwe esokukhosa ukuthi sokwenzakala izinto eziningi abanye sebetshontshela abantu sokunobugebengu obukwenzakalayo obunye benziwa ngabantwana besilo baseZimbabwe sokulento eziningi kakhulu ezizakalayo lapha. Yikho isilo siphakamile ngale kwelikamphakazi ukuthi sibuye sizokhuluma labantwana baso sibaqoqe sihambe labo laba ngathi bahlulekile ngoba kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi balesifiso sokubuyela ekhaya kodwa besuke kube ukuthi abalazi into zokuhamba imfanelo ezinjengezimali zokubhadala abadala ngoba siyakwazi ukuthi ukuya leZimbabwe kuyadura especially umuntu mayengasebenzi kuyadura uzayithatha ngapi manje ke isilo sithe ngcono sibuye lapha sona sizoqoqa laba bantu labo abalesifiso sokubuyela lekhaya sibona ukuthi siya organize kanjani the transport ukuthi bebahambise back ekhaya yikho ke isilo silapha kulele laseMzansi
kubakhona yini abadabuka khona ngapho kwele South Africa abanxusiweyo emhlanganweni lo
yebo bakhona abanxusiweyo abakuleli lizwe ele South Africa kunxusiwe abenze inkonzo kunxusiwe abama political parties kunxusiwe labe human rights so banxusiwe abantu abanengi ngokuhlukahlukana ngama departments abo abalapha abakuleli lizwe ama South Africans banxusiwe engilethemba lokuthi bazaba kuzoba lama representatives abo kulowo mhlangano lo nyabona
umnumzana Justice Moyo ngomunye wabakhulumela ubukhosi bukamnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba iyehlule ngameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo uMnangagwa wethule amazwi la eHarare izolo ekhuluma labakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akumanyano wePollard ihofisi kaMnangagwa ithi uvumele iPollard ukuthi ibize umhlangano wokukhulumisana ngokutshabalala komnotho welizwe enhlanganweni wayizolo bakhulumisane ngokuchiyeneyo okugoqela inguquko emele yenziwe phambilini ngokhetho lukamnyaka ka-2023 uMnangagwa uthembise ukuthi uhulumende uzazikhangelisa izixwayiso eziphume kulomhlangano amazwi akhe aza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithi abantu kumele bavote ngobuningi bakhiphe uMnangagwa lohulumende wakhe esihlalweni kukhetho oluzayo ngoba sebebulele umnotho welizwe njengokuthembisa wethu nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiyethule izolo phezu kwesimo somnotho osokulethele uZulu ubunzima obukhulu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANPF umnumzana Believe Gawule onguye umqalisi ziba
kwesilale ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakathe sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe lelilifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho okudingakalayo okulokuthi abantu bebethi nxa amanzi engavuza ngale kuthiwe ngumnangagwa kuthi ngale into zingawonakala ngale kuthiwe ngumnangagwa kanti umnangagwa nguye opompa amanzi ebekuzeni ngale upresident umnangagwa ngoye opompa amanzi ezambezi kumbe amagesi yeke umnangagwa umnangagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshile kumsebenzi kakukhangele amazimbabwenzi bekhangele basole khonapho lapho kusho okungasethezwa khona
Baba Pepe Nanso ngamazwi kaGawule uthi ubaba uMnangagwa kayisilopolisa njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnangagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhathe uChief Executive Officer nxa uChief Executive Officer angehluleka ukubuya leturnaround around strategy uyamxotha uyamxotha so uMnangagwa is candidate yokuxotha ngoba ngichief executive officer weZimbabwe uyehluleka so is a candidate yokuthi laxotho ngoba uyehlulekile ukubuya le turnaround strategy akuncedi ukuthi kona sesaba ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi uchief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bemvikela ngabantu labo ababe bele benefit ye corruption naleyana engikhulume ngayo ukuthi igona
Ngiphenduke kuwe baba Gawule. Intengo sikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka, o cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho. Abanye bathi lokho yikwehluleka mpela kuka hulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gawule.
Baba Nkomo, mina kanivumelane lakho konopho ukuthi abantu bengaba into abayihlolileyo yonke into eyenzakaleyo abangayithakazeleliyo bese besiba le blame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa kula bantu abamehlulekisayo, abantu babona abamehlulekisayo bafuna ukwehlulekisayena upresident ngokwakhe, bafuna ukwehlulekisa uhulumende ngokwakhe. Ngoba umthuli uyasebenza ebusuku lemini, amasela abhoboza izikhala ebusuku lemini nxa ezivala umthuli. Yebo, nokuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukubhanga ngapha emkambo wemali. Ungakhangela ngakhona kumthuli kade kuzama kodwa sokungakuthatha ukuthi safisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu. Kanti la bantu abakhweza ama-prize nsuku zonke izitolo ezikapresident Mnangagwa yini, kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni.
Baba Pepe, ungusomabhizimusi lawe, yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba uMnangagwa lapho?
Uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebuhlungu kakhulu. Okokuqala, nxa umuntu esithi kona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market, uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa yi-record. Umuntu oyabe enika imali ebhenki kuyabe sazakala ukuthi ngubani, i-address yakhe ingaphi, usebenzela ngaphi, ngoba information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakuniki imali kufanele ukuthi ibe khona. Shuwa nxa kuwukuthi kunokuganga okungalo bangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho kusebenzela yena lowo muntu khona okuganga bambona. Ngihlubona ukuthi khona bayokanakucatha ngomunye njengentethe. Ngokuqala lokho. Okwesibili, nxa upresidenti engupresidenti olalelayo, ukuthatha ngaphi ukuthi amakhombi ayevele efakwe nguprezidenti lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa esazakala ukuthi athwala abantu. UZuko wayevele khona. Pho owamisa amakhombi ngubani?
Umnumzana Abednego Bebe ngowebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu esikhulu nsuku zonke, okunye ukudla sokunyamalala emashelfini ezitolo. Amafutha okupheka ayisilinganiso se-2 liters asethengwa ngemali engamadola azinkulungwane ezimbili, 2200, kuthi i-10 kg yempupu isifika phose amadola ayinkulungwane ezimbili, $2,000. Irayisi eyi-2 kg isithengwa ngamadola afika phose inkulungwane eyodwa, 899. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli yabantu abahlanu isifuna imali engamadola ayinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili, $120,000, ukuthenga okumqoka nje kuphela ngenyanga inye. Kusenjalo abesifazane bathi ukukhuphuka kwentengo yempahla kubathwalisa amagabha avuzayo zayo okwedlula abesilisa, ngoba yibo okufanele benakekele ukuthi umndeni wabo uyathola ukudla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubelwe unkosazana Otilia Sibanda, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele zima ngoba ezivela abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngisho lokuziphilisa, and kwenza impilo yabantwana ibe nzima ngoba ungawuthumela umntwana esikolo engelanto eyidlileyo ungenelisi ngisho lokumthengela isinkwa sokuthi athwale, kwenza umntwana lemfundo yakhe iyehle ngoba nxa umntwana elambile uyaphambaniseka thize ezifundweni zakhe. Izinto zikhwele okudlulise amalawulo njalo omunye lomunye omunye ulendlela yakhe afaka ngayo intengo intengo azilingani phakathi kwedolobho okuthi ukuthi so wonke umuntu usesenza umathanda
labo ke abesifazana abalamabhizinisi benza ngcono yini sesikhangela lalabo abathengisa impahla ezehlukene
kulabo abalamabhizinisi angilathemba ukuthi bayaphumelela ngoba kathesa sokusenzakala wena uthi le bhizinisi yakho ulamagross akho phambi kwamagross akho kulomuntu ohlezi naye othengisa into ezifanana lento ozithengisayo phambi kwamagross akho okudala ukuthi ibhizinisi lakho lingahambi ngendlela njalo lingaphumeleli kulabo abemfika abathengisa okuncane omama abathengisa amatamatisi bayakhala ngoba lento zangkhona zisawodeki kuba nzima labo ukuthi befake intengo elenzuzo phezulu ngoba kuyenza lezi nto zabo zigcine zingapheli ngendlela abazithengisayo okudala ukuthi impilo iqhubeke isiba nzima emuntwini wesifazana onguye ngumgogodla womuzi umgogodla wendlu ngoba umama uyiyo insika yeguma lakhe bonke ubunzima bubuya phezu kwakhe abantwana babuya kumama besithi silambile ubaba laye uyabe ekhangelele ukuthi umama apheke ukudla okwenelayo okuyenza kugcine kuyenza uhlupho lwe-domestic violence lungapheli phakathi kwemizi ngoba indaba yemali lokuswelakala kwempilakahle ezindlini kudala ukukhula kwe-domestic violence abantu bexatshaniswa yinzuzo kuphela ezindlini osokwenza ubudlwangudlwangu buqhubeke bukula njalo bungayibi lenano lokuthi buyehle phakathi kwemizi okunye esikukhangelayo akusokuyenza obaba behluleke lokuphila kuhle lemuli zabo loba ade ngubaba ongelalaka kodwa ngenxa yokuswela inzuzo kwenza impilo endlini iwome ingabi lula kumuntu wesilisa njalo indaba yokuswelakala komsebenzi phakathi kwaleli lizwe iyiyo eluhlupho kakhulu oludlulise amalawula ngoba wonke umuntu usephila ngokuthengisa akusela muntu okwanisa ukuthengela omunye ngoba sonke siyathengisa njengabahlali njengabomama wonke umuntu uyathengisa
lo ke ngunkosazana uTilius Banda umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC
okwamanje isikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo phephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi uhulumende usefake imigoqo yokwenqabela abongi labongikazi ukuthi basuke elizweni ukuyadinga umsebenzi phetsheya. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokucwayisisa imbiko yokuthi kulabo somabhizimusi abasebenzelana lamazwe aphetsheya ukuthi intengo yezitolo iqanse mahlayana lokunyamalala kwempahla yezitolo ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngifisela okuhlekodwa. Yeah, ngingamosha isikhathi ke lapha okhulumayo lichagwane elikhulu uKhanyani Ncube esigabeni sakosuku kwelaseplumtree ngokuzala. Yeah, ngokusebenza la ngikhuluma ngikhona ngilapha kwelase South Africa eJohannesburg. Right. Ngizathanda ke bakithi ukuthi ngithi ukuncoma inkulumo engithe ukuyizwa ikhulunywa ngomunye uchairperson wenye inhlanganiso ethile uma ngaphazami uthi bebekhuluma ngendaba ezedata kwelaseZimbabwe uthi bathole ukuthi khona no idata lekhalisa abantu kwelaseZimbabwe akusukuthi idata iyadula idata ayiduli ingabe ichipile ukudlula maybe kwamanye amazwe khona apha kwiSadiki kodwa into eyenza kubonakala ngathi ukuthi iyadula ibuyanga baseZimbabwe bezisebenzisa seZimbabwe ngani ngoba abantu abaholi imali ebayenelisa ukuthi bafeze izidingo zabo kuphela imali amakampani ababhadala wona nohulumende abhadala izisebenzayo incane kungakho ke kubonakala ngathi ke idatha leli liyabiza cha idatha alibizi ene ukukhulumile impela iqiniso wathi no idatha lona kalibizi phela ubuyanga yibo bonke abuyenza abantu bebona ngathi idatha liyabiza so ke okwesibili ngizazama ukuthi ngihlakaniphise le ndoda leyi ethi yona engumkhuli we EFF Zimbabwe indoda leyana uma kuthi yafoma iparty yayo ithi yena imitator uJulius lo kaMalema ayifa away from ukuthi ibe seduze nokwenza akhe ngoba angimzwa mina ukuthi ufunani lo muntu futhi angafuthi akazwakali nje ukuthi ufunani laba bantu nje yilabantu bokuzakhela amathuba omsebenzi bemoshela abantu isikhathi endoda ntimande kunibothwa ntimande kuthiwa whatsoever yena loyo hayi ndoda no akuzama ukushintsha ukwenza ubone ukuthi kahle ufunde ngepolitiki ukuthi kanti yini ye ngibonge abantu bakithi amen kuleyo ndawo
sanibonani Studio 7 ningani Ignasi aphila yabonga bakithi ukuze lisiphazona izindaba ezimnandi bonke ngikamini ngomo sithandekile mhlanga alasesiyandlovu osesiyajeremaya lapho siyalibonga kakhulu kudayalizwe umsebenzi womuntu hayi lesiphathela indaba ezinhle uChris Gande omlondolozi ndlovu khona le Harare hayi indaba zimnandi alikhethe hlangothi ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizo sikamthwakazi kasivula amehlo sikhetha inkokheli yaso ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-P F bakithi yekelani ukuduhisa abantu yekelani ukumisa abantu umqondo isikhathi sesisondele esika-2023 ake liyekela abantu ngendaba kamthwakazi kelitshela abantu ngotshamisa ozakhipha iZANU-P F lo mnankaga othiwe ngalapho nguye umuntu asivoteni sonke singumthwakazi le mthwakazi kayivoti igolphile kawani khipha iZANU-P F sawini ukukhipha iZANU-P F sasibona ke njengomthwakazi ukuthi sinze njani sisitepha forward after kuphumizana alikho iqembu elilangikhona lingavuka likhule liyakhipha iZANU ngaphandle kukatshamisa siyakwazi lishona yini kodwa yeke lilani ukucriticise abantu ngokuthi ye umhlobo bakhe but asibhekeneni asizweleni usizi bakithi abanye abafedeka basegoli bakhuluma ngokuthi ye utshamisa yewatwati umthwakazi watwati bayohlala lapha kuze kube nembibizwa ngumakoregweni nasile Botswana siqalise ukukhuluma ngama-foreigners akithi ake nivule amehlo yini elivale kamehlo mina ayikhuluma ngemthwakazi yini elivulala abantu umqondo yini futhi eselithela abantu ibilebile emehlweni ukuthi uyangaboni ukuthi yiphi into kumele siyenze nasilitumele siyenze yena uchamisa wangena selikwanisa uku-address iindaba zinenkele zabo ugugulakonto
mbingeleli basakazi be-Studio 7 nabalaleli mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi khona yena i-CCC kudala yangena iyenzelani abantu angazi baba ukuthi kudala yangena kuphi ngoba i-CCC ayikaphathini izwe lasezimbabwe yona iZANU-P F ngoba kudala yangena yini yenzelani lina lingamasabhu namapholisa asesigabeni kumele liholiswe iZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele ilinikeze imali ngoba iZANU-P F yiyo ephethe imali yelizwe i-CCC ayinamali yelizwe ukuthi izalibhadala lina lingamapholisa asesigabeni lingamasabhu iZANU-P F yiyo ekumele ilibhadale yiyo ehlulekileyo angazi ma uthi i-CCC iyehlulekile iyehluleke ngaphi nini ngoba i-CCC akaziphathi ilizwe and loko okhulumayo ukuthi ama-sanctions ama-British oro ini iZANU-P F thina sibleme iZANU-P F yiyo nje esimosheli ilizwe iZANU-P F ngoba yiyo esembusweni yiyo edlalisa imali yelizwe nakhona loko okhulumayo ukuthi abantu batshontsha igolide abantu beZANU-P F yibo abatshontsha igolide nothi abantu be-CCC abeZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele libhadale hayi bobaba awuyilandele kahle i-politics uyilandele kahle sibini hayi sibonge umama wasemberengwano
bengenhlobo zami ekuseni namhlanje kungolesibili ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni selungu sezimbabwe siyovota siyafisa nokufisa ukuvota kodwa sithulwa into yodwa bese semakhaya ngo-December kuzangikhulunywa ukubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka lePlumtree kusiya lentshonalanga yakhona kuze kuye kume amabhungane angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ukuthi bebebhaliselwa ukuvota angaze abantu babhaliselwa ukuvota khona lokho njalo angabe kuthiwa siyavunyisa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicele ebalungwini sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngamaholiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhaliswe sihambise izithupa zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka khonoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezikhulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupa zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa sibukuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyele emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka nje ngikuyo ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha lokhu engisegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthe ngizifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igama lami nginoma Thamsanqa Moyo
salubonani balandeli bestudio 7 linjani okhulumayo ngundlovini ngisekwele eBotswana sesesiyide isikhathi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokhu kodwa engikubonileyo sitshumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi lezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana yizanu inkinga yethu enkulu yizanu alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kuregista ukuze sikwanise ukunquba izanu siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngani singayikhupha through iqembu leli elitsha elesicc elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthokazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana khulume into eyi-1 ukuthi hayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izanu aze singakhiphani izanu kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebheleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo inkinga zonke esibhekane lazo ziphuma kuzanu izanu yiyo i-really big problem yethu iyahlanyela yonke into kusukisela kubandlululo ngaphi ngaphi izanu eyabuya lezinto lezo so ungangena iqembu elitsha kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
baba kandimiri blessing zulu baba wande baba chotso tete mavelas mike wove atat goriwa thomas silvasi mrai jena loida moyo mangujwa chingrei madondo kowero rutendo mawere Godfrey Mchimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uzanai Musengi, Patricia Mdadibwa, Chris Dube, Chris Gande, Tunga Mili Ngomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anastasia Ndlovu, Mlondolozi Ndlovu. Neva Katisia, Chinokurangarirai, Kibasa Kuru, Ramakasiya, Basara Maita, Ibaba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe kusasa ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe uyangena esigodlweni se-State House. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempela viki elithukela.